sebari fesa i idea yefatulate but kukhanya kule ndawo ezilutshwane bangaka implement so ama consumers ngayihamba kuma shop akona bayathola ukuthi iprice intengo leyana lokho ikhwelile ayikayehle. Siyabona ichallenge leyi kukhanya i-business community yethu labo abayenza into ezinhle. Nxa i-government i-announce i-price increase bayahle bakhweze khonapho khonapho. But nxa i-government seyi-reversa bayathatha isikhathi sabo ukuthi ba-implement ba-reduce ama-prices. Yiyo i-challenge esihlangana layo.
Kati yona intengo okwakathesi iminjani ikakhulu enyama esizwa abantu bekhala ngayo singathi i-KG eyodwa ingayenza malini e-ration meat?
On average i-KG enyama nxa sikhuluma nge-economy kathesi average is around $5 per kg. Intengo le inenge kakhulu considering ukuthi inyama is a basic food. Ungawukhangela intengo ye-chicken it's around $3.85 per kg. Layo intengo le inkulu kakhulu.
Kuzagcina yini intengo isiyehlile nxa sikhangela ukubana umthetho wona usithi bayehlise?
Ya, into because kathesi i-government siyafaka umthetho wokuthi kuyehle sikhangelele ukuthi kuyayehla. Into enye ekhona nge-competition seyikhona kathesi lakho kuzafosa ukuthi labana abalutshwane lokhu bengakayehlisi intengo yabo bayehlise. But into esihlupha kakhulu ukuthi even nxa singabalanga nge-15% le kathesi okule-outcry ngenxa ye-15% but even i-15% ingekho i-price yakhona layo inkulu kakhulu considering ukuthi inyama nxa ithengiswa i-beef from farmer to abhathwa it's around dollar something a kg and nxa seyifika ukuthi i-final consumer seyithenga nge-$5 intengo yakhona iningi kakhulu. So u-farmer who is supposed to benefit is benefiting less than ama-middlemen lapha in between.
Nxa sikhangele lezi nsuku imuli elabantu abahlanu ifuna malini lokho kuthiwa i-bread basket?
Kathesi ikhangelela slightly above $500. But even nxa lizakhangela imali leyi siyabe sikhangela ama-very basic okuthi abantu baphile. But thina sikhangelela ukuthi ngesikhathi lesi esiphila ngaso kube lezinye izinto which we can call ama-luxury sezifunakala empilweni. But nxa sikhuluma nge-500 siyakhipha konke into zabo-entertainment into zakhe kube le nto zama-basic kuphela ukuthi umuntu asurvive.